Lusizi ngokutshona kwababa uJohnston Mkandla. UJohnston Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelendi esokuthi akhulume udaba lwe-ground lomgabe. Ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume. Bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi ground.
Akubeke sibule amafitshane ngakhona.
Bamkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele umgabe beku-meeting amtshele ukuthi avume i-ground, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi se-ground. Ngabe kwakwaba kuyinhlawulo, kuyikuxolisa, kuyikulabhela. Osekuhambile ubaba uMkandla, i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo, lo mgaba wakhona seziwahamba layo. Kuphele sikubonayo ku-government khathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha, kodwa ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngoba uze kube le ndlela enqubela phambili, kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo, kwenziwa ngubani. Sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani, kodwa okuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe, sikhumbule abantu abanjengabo uMkandla lalapho abanye abashabalalayo, liqiniso kumele likhulunywe.